Banga mathuma amabili lantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe lonyaka kuthi abafika phose ekhulu bazancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende esabelweni sezansi yamandebeleni. Ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT kanye lokubunjwa kwamabandla amatsha sekudala uhlupho kwizakhamizi eziningi ebezazijayela amabandla abalisa izanu-PF ele-MDCT kanye lelezaphu. UNkosazana Mary Jane Moyo oyenkazi uthi kuza kuba nzima ukukhetha.
Ma kuvota mina ngizavota ngithini?
Ngaphandle kokudideka ingqondo, uMamoyo uloku esaba ngodaba lokuvota lolu.
Kufundile ukuthi lisazibulala thina sikwazi phela ukuthi lihamba njani.
Ngikhethe engimthandayo kathi isibuzalwane ngelili isibuzo sami sabhalwa lapha ezikwini lakujapha umkhwenye nami. Kuzabonakala phela ukuba ilizwe lami lilana libhaliwe laphana. Sengilibhaliwe ilizwe lami.
Esinye isakhamuzi uMnumzana Mandla Nono wakwaMzimuni uthi bafuna ukukhetha abameli abaqoda ukhetho oluzayo.
Njengezakhamizi lo nyaka asifuni ukukhetha abantu abalamapromise asemaphepheni, sifuna abantu abalama-development abayenzayo endaweni esiwaziyo esawubonayo. Sesikhathele ngabo laba bantu laba abafika belala ephalamenti besuka bengezwa ukuthi kukhulunywane kudibhethwane.
Abamenywe ukuzohlola indlela lolu khetho oluzakhutshwa ngayo ama-election observers asuka emazweni kumanyano we-European Union sebefikile kulo mhlubulo lapho ababhoda behlola umumo phambi kokhetho kukhangelelwe ukuyavota mhlaka 30 kulinyanga. Kusenjalo lobanje indlala isibhakhile ezansi emandebeleni, izakhamizi kulo mhlubulo zithi ziyalwamukela uncedo lokudla oluvela kuhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ezibalisa i-USAID. Sixhumanelwa uNkosazana Patience Moyo eMadlambuzi ePlumtree ezohola ilambazi lamafutha okuphekisa okuphiwa labo abalabantwana abangaphansi kweminyaka emibili yinhlanganiso.
Uhlelo lolu olwe-USAID luyasinceda kakhulu okokuthi kathesi asahlangani lama-problems, ngakho siyaluthakazelela kakhulu lolu hlelo.
Izansi emandebeleni ihlezi ibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu, njalo iningi lithi lendlala izaphela kuphela xa kungathiwa idamu le-Thulimanyange Dam kusungulwe izivande zokulima ngokuthelezela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.